kuyadingakala kakhulu ukuba yona iSaduki ingenele kulolu daba lweMozambique lo begcotshwe namuhla, kodwa ngenxa yokuthi umsindo lokuxokozela lokulahlekelwa impilo kwabantu lokhu kuqhubekela phambili, futhi kuyadingakala ukuthi kungene inkokheli zeSaduki zilethe ukuthula lokuxoxisana okungenzakala phakathi kwebandla elibusayo leMozambique nalelo eliphikisana nayo. Ngoba into eqakathekileyo ukuthi kube lokuthula njalo abantu bangalahlekelwa zimpilo zabo. Ikanti njalo yena iMozambique siyananzelela ukuthi ibisiqhubekela phambili nasikhangele inotho yelizwe lokudlelana lamanye amazwe, ibisidla ilizwe ebese likhanya sibili liphakama ngendlela emangalisayo. Ngakho kungaba lusizi ukuthi iqalise ukubuyela ngemuva ensukwini zempi le ephumekiwe.
Nxa sesikhangela-ke emhlubulweni weSaduki, mfundisi, kungaphazamisa kangakanani amazwe akhelane leMozambique, ikakhulu iZimbabwe?
Siyakwazi ukuqakathekile ukuba uhambo kumbe indlela le edlula ngeMozambique ibe yindlela ehambeka kalula, kungabi lempi. Siyakwazi ukuqala kwadula kakhulu seselempi eMozambique ukuthi izinto zazingadluli. Ukuthengwa izinto eziningi ezithengwayo ngenxa yokuthi iZimbabwe ayikho duzane lolwandle zibuya ngeBeira Corridor. Ngakho-ke kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lokuthula eMozambique, ngoba mbona kungagcina kuchithekela ngapha eZimbabwe ukuba izinto zethu eziningi kumele zibuye zehlule kubuya. Ikanti la iSouth Africa ilezinekuthi izinto ezingenisa eMozambique njalo lezingena ngeMozambique. Njalo kunedubo olukhona, siyananzelela ukuthi abantu abalimayo abaningi base behambe bayalima ngale eMozambique ngoba kunomhlabathi omuhle kakhulu. Khonokuhlanga lakho njalo kutho ukuthi ezokudla nokunye kwizinto okuningi abantu ade bekuthole eMozambique kuya kuma nxa kudliwa. Ikanti njengoba ngike ngaxwayisa ukukhuluma ukuthi, kodwa phezu kwakho konke sifuna ukuvikele iy'mpilo zabantu.